iKomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ithi sebedlula amakhulu ayisithupha 620 abantu ababiselwe emuva ngalesi sikhathi kuhlolwa amabizo kuludlu lwababhalisele ukuvota ezansi emaNdebeleni. Embikweni oyethule ihhofisi yeZEC eGwanda, izizathu ezidala ukuthi uzulu abuyisele emuva zigoqela ukungabi khona kwamabizo abo kuvoters hall, ukuzwela izithupha, ukulahleka indawo yokuvotela lokunye. Abanye ngabathwala izithupha ezidabukileyo noma incwadi zokuhambisa ezingasasebenziyo, kukanti abanye babiselwa muva ngoba bengazalelwanga eZimbabwe. Laba abasihambela emathupha ukuyahlola amabizo abo kuvoters hall bedlula inkulungwane ezingamathuma ezikhombisa 73,000 loba nje befika inkulungwane ezingamakhulu amabili lamathuma amane 240,000 abantu ababhalisele ukuvota esabelweni sezansi emaNdebeleni. Umnumzana Thandeko Zintimkandla, owake waba ngumeli wedale lephalamende, uthi indube ezihlangana lozulu lapho siyabhalisela ukuvota bekumele zilungiswe phambilini.
Lokho okunye okokuthi abantu babuyisela emuva ngoba bengelazithupha kumbe zidabukile kumbe ngabantu laba esingabezizweni, lakho konke khona lokho izinto ezenziwa ngabomi engabe zalungiswa kudala. Udubo loluhlu lwabantu abazavota luvele luzaba lathi. Angazi ukuthi kaze kube nini ngoba nakukhanya layo uhulumende kazimiselanga ukuthi kube lula ebantwini babhalisele ukuvota.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi isikhathi sokuhlolwa kwe-voters hall sibe sifitshane kakhulu njalo lolu hlelo aluqhutshwanga kakuhle.
Sibesikhangelele ukuthi mhlawumbe izathatha not less than a month abantu thole isikhathi sokuthi bekhangela belungise okulungiswayo, kodwa sibona iveki inike 11 days kuphela esibona kwesikhathi esifitshane kakhulu ukutshengisela ukuthi sizaba lama-disappointments amaningi ngelanga lokuvota. Lapho abantu abazathola khona ukuthi i-information yabo ayimanga kuhle ku-voters roll, njalo abanye bazabe bengekho bona bethu abantu bakhona.
Amazwi akagcizelelwe isikhulumeli sebandla le-MDCT ezansi emaNdebeleni umnumzana Ekhe Moyo odwa ukuphambaniswa kwamabizo kaZulu indlela yokuqilibezela.
I-government ayinike sonke isikhathi sokuthi abantu bayenze zona lezi zinto ezizabanika imfanelo zabo zokuthi bafinyelele ukuthi bayevota. Siyakwazi ukuthi izano iyenze ngabomu ukuthi yona abanye abantu bagcine bengasavotanga, amabizo abanye aphambaniswe, njalo uthole ukuthi omunye umuntu sekuthiwa ungumama yena engubaba, abanye abantu lama-spelling amabizo aphambaniswe. Izinto ezimele zilungiswe kusalesikhathi. Ku-constitution lilungelo lalowo ukuthi anelise ukuvota, avotele lowo muntu omthandayo.
IZEC ithi bayizigidi phose ezinhlanu 4.7 million abantu asebehlole amabizo abo kuluhlu lwababhalisele ukuvota besebenzisa indlela ezithiyeneyo ilizwe lonke. Abantu abazinkulungwane ezedlula ithumi 11,000 bayesulwe ku-voters hall ngoba kutholakale ukuthi kudala batshona kukanti abanye bebebhalise baphinda kaningi kuthi abanye inombolo zezithupha zingaqondanga. Ngimele e-Studio 7 eMajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.